Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande wabisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu mhlazi ku 15 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ilunga ledalela le Senate yeMelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga leCCC umfundisi Tapfumane Masaya. Wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni.
Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, AU ingakhulumi. Nabesikhangelele ukuthi ngabe iSADC iAU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Ibandla leCCC selizeke lichawe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba ukuxotshwa kwamalunga alo edalele ePhalamende leSenate ngumnumzana Singezo Chabangu.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi ilolo lwamasummons lolo abahambise enkantolo ukuthi akayena unobhala.
Abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezitaladeni zeWashington DC izolo ntambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu leHamas likhulule izibotshwa zeIsrael. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga ledale leSenate yeMelika elihlala kukomiti ebona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe, uSenator Jim Risch usesole kakhulu ukubulawa kwelunga leCCC umfundisi Tafumane Masaya. Wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni ukuze achiyane lokuhlukuluza amabandla aphikisayo lokwephula amalungelo kaZulu. Eloba enkundleni ye-X yayithiwa yiTwitter izolo, uSenator Risch uthe ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende labasekeli bebandla leZANU-PF kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uya phambili ngezenzo ezimbi. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe laso sisole ukubulawa kukaMasaya, yena otholakale egongodiwe ngemva kokuthunjwa ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe emavuku phambilini kokhetho lwama-by-elections. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa Human Rights Watch, Amnesty International kanye le-Southern African Human Rights Defenders Network lazo zethule umbiko zibambene zisola kakhulu lobu budlova. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyinto enhle eyenziwe zinhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi ziphakame zikhulume, zikhulumele abantu abangakwanisi ukuthi bezikhulumele. Kuyinto enhle njalo ukuthi uSenator waseMelika okhulumile ngalokhu esola etshe ebonisa lokuthi iMelika kayikhulume ngelizwi lokuthi iZimbabwe okwenzakalayo okubulawa kwabantu, kutshontshwa kwabantu akusiyo nto eqondileyo. Mbona ngazathi yikoda kudingakala yikho kusilela. Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, AU ingakhulumi. Nabesikhangelele ukuthi ngabe iSADC iAU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Kungenzeka yini Fuzwayo ukuthi abeSADC labe-AU bengaba bekhuluma layo iZANU, bengaba bekhuluma laye uMongameli Mnangagwa ngasese mayelana ngakho konke lokho kwenzakala layo ukuthunjwa lokubulawa kwabantu.
Ngilethemba lokuthi bangabe bekhuluma layo kodwa laba bantu kubanzima ngabantu abangaselanhloni. So uma ukhuluma labo ngasese yoni negotiation into enziwa ngasese kodwa laba seyisigangi lesiyana ukuthi awusefuna ukuthi ethathwe efakwe emphakathini. Isigangi esingaselanhloni. So ungabukhuluma layo emphakathini xa ngasese akayiboni ingozi ekhona ngabantu asebedinga ukuthi bethathwe belethwe kupublic esingathi name and shame. Ngoba uma ungahlala ukhuluma labo ngasese baqhubeka besenza imisebenzi yabo yobukliwi okuyinto engandle. So ngibona ngazathi isadaki ingaqhubeka ngana leyana into kanjengekathawombe kodwa quite diplomacy lezi zigebenga zizaqeda abantu.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lezezanu PF ziyakulandula ukuthi zilesandla ekuthunjweni kwamalunga e-TRIPC le kubulaweni kukaMasaya. Kungaba lesinye isandla yini esikhona lapho?
Uhlupho yikuthi izano yilibandla esilaziyo kanenginengi ekutshontsheni abantu ekubulaleni abantu layo uhulumende. So kuba nzima ukuthi sikhangele omunye umuntu ongabulala abantu. Bale mbali laba bantu bale gazi labantu bemathebheleleni bale gazi labantu ngo 2008 bale gazi labantu ngo 2000. So kunzima ngabantu ukuthi bona besitshele ukuthi ngoba nomunye umuntu osowathatha umsebenzi wabo wokubulala abantu. Uma bengazange bakwenza lokho sizahlala sicabangela bona.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhejuli kaZulu. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kwamalunga e-CCC lokubulawa kukaMasaya. Ibandla le-CCC selizake litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa kancane ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Lokhu kwenzakale izolo ngomva kokuba uTshabangu esexotshe amanye njalo amalunga edale lephalamende lawe-Senate alitshumi lasithoba minwembili 18 abalisa umsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalos Siziba, umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Amos Tibaya labanye. Bonke asebexotshiwe sebefika phose ikhulu 88. Idale le-High Court linqume ukuba ukuxotshwa kwamalunga la kumiswe kusahluzwa udaba lokuba uTshabangu ulamandla na ukuxotsha amalunga ebandla. Okuningi sikuzweni kuntathele izindaba e-Studio 7 uTabo Kancube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu oye-High Court sisithi amalunga edale lephalamende awebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa e-National House of Assembly le-Senate ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Tshabangu, sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadalelawa namhlanje. Edale lesanithi kuxotshiswe amalunga amahlanu awe-TRIPC abagoqela umnumzana Jameson Timba, Webster Maondera, lo nkosikazi Wongai Thome. Edale le-National Assembly umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokho engakaboni isinqumo somthethwandaba we-High Court, kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazaviselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedale lephalamende we-TRIPC umnumzana Amos Tshibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye wabaxotshiweyo lanxa kulesi nqumo se-High Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. Abe-TRIPC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uTshabangu ozithi ngunobhala jikelela lelo bandla kayisilo lunga labo, ngakho-ke akalamandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukaNcwabakazi. Abanye abaxotshwe namhlanje edala le-National Assembly bagoqela umsekelo wesikhulumeli se-TRIPC umnumzana Gift Ostalo Seziba, Admochi Yevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa, labanye. Imizamo ye Studio 7 yokuzwa umbono kaChabangu kumbe umnumzana Khalipani Phokeni ibe liphutha njengoba bebengasabela incingo sabo. Ekhuluma nge Studio 7 ngempela nsonto, uPhokeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalungu edale lePhalamende kuluhlu lwakuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ePhalamende ukuze leli phutha lilungisiswe.
Siyabonga Taboka, siphinde saba lethuba lokuxoxa laye umnumzana Khalipani Phokeni, isikhulumeli sikamnumzana sengezoChabangu, ngesizwe ukuthi yena utheni.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi ilolo lwamasummons lolo abahambise enkantolo ukuthi akayena unobhala so luyohlalwa ngemandi kungakabi imandi ke hayi akakwazi ukwenza amanye ama-recalls ngoba phela udaba solusenkantolo uke wangithinta futhi ummeli nje before ngibuya la wasethi kimi hayi usaxakekile kancane uzobuyabuye kimi ngicabanga kusasa nizobe sengile picture epheleleyo ukuthi udaba lolwano olwe aphili lungapi lalolu babuChabangu aluhambise enkantolo zama ukublocka lapha abarikholayo ukuthi ba bangacontest under triple C. Kodwa ake ngiphume nje kancane ngeke ngikomente nje lami njengomZimbabweni ngama recalls lawo ayenzeke namhlanje. Ngiyayiblame kakhulu abameli ba laba abantu abangama victims. Angicabangi ukuthi bayenza ukulungiswa njengabameli. Njengoba wayesethile babuChabangu ngesonto eqedwe kuwina ecourt ukuthi ngempela uzoyenza amanye ama recalls. Okwabamisa ukuthi bagijime baye ecourt bayemfaka interdictive so uchaza ukuthi ke ukuthi abameli laba abawazi umsebenzi oloba kuyamele simkholwe obabuChabangu ma ethi yena hayi umongameli labanye ama inkokeli o ama leaders bayavumelana lento ayenzayo into ayenzayo yiyo vele efunwa ibukhokheli le leadership ibukhokheli konke lenhlanganiso yakhe ngolwazi lwami lona oluncane angizwisisi ukuthi uzothusiza ukuthi kuthwa abanye abantu bazorecallwa ungabusugijima enkantolo ke uthi hayi umuntu lwane sisazama ukulwisana layo uthi usazoyenza futhi lokho ngicela limise linabo umthetho
kulomfanekiso kamabona kude osusabalele enkundleni zokuxhumana otshengisa ukubana ubaba uChabangu wayesithi yena ibutho legugurawundi kalithunywanga libandla lezanu PF kahle kahle wayezama ukuthini la.
Ngiyabonga msakazi, ngibonga ithuba lokuthi ngiphefumule kulolu daba. Udaba lolombuza ngalo lwenzeke ngo-2018 o-2019 ngesikhathi kulale bayibiza eMhlante Commission. Labe sengibazwile bekhuluma kuma social media bathi hayi obaba uChabangu labanye bakhe babesilwa ngokuthi kanti lina lizosibiza la lisihlaselana kufe abantu abangu 6 kuphela nasafelwa yi-over 20,000 abantu. Uzobona ke ukuthi siphiwe okuyiklipu okungafikile 30 seconds angazi ukuthi iclip liyana ibinganani so icontext yakho la kuzima ukuthi uyithole ngeshwa ke bengakathola ithuba lokuthi ngimbuze ngalo lolu daba kodwa ake ngithi kuyaziwa umhlaba wonke jikelele ukuthi izano yiye yabulala abantu bakithi isebenzisa istate ngoba yona yiye yayiphethe istate njobe isiphethe lamanje izano yayisilwa lezaphu olobaba unkomo umdala wethu iso yathi sibulala ke ukuthi thina singabantu bezaphu singabantu bakankomo isebenzisa istate ukuthi unobhala nje njobe sithi ufuna ukunegotiate ukuthi kurelease ubaba uSikhala. Ubaba uSikhala usejele ubotshwe yi-state. Kodwa unobhala ubaba uChabangu usethe yena ufuna ukuthumela abantu bayehlala lo nobhala wezana. Waye bathumela kunobhala wezana kanti umuntu ubotshwe yi-state. Ngoba uyazwisisa ukuthi i-state si-acta nje ngoba kule zinto zepolitiki ngapha ezombangazwe. Ezombangazwe ezi-includa ini izano. Yikho siyakhuluma lobaba uObed Mpofu. Bengeka kwenza uyakhuluma lobaba uObed Mpofu. Ifu bengayazi i-relationship between state nezano. Yikho nje esesithi hayi uyothumela i-delegation ngapha kuzano. Ngoba uyazi ukuthi ukuthi azaphume ngale. Akungeke kwenzeke engakunegotiatanga ngapha la ilokhuzeni izano. Even laba abantu bezano. Ma ungababiza hayi angicabangi ukuthi bangayiphika lento nje yebo emsakazeni kungangabi lula kodwa mawukhuluma lapho kuyaziwa lokho ukuthi igugrawundi ipolicy eyayingezanu ya implementwa yistate bafake abantu bakithi.
Alo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengizo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usethengele indlu umahluli okhangelelwe lamuhla ukwethula isinqumo kudaba luka Henrietta Rushwaya sokucala lakhe lokuzama ukususa igolide elizweni ngokungekho emthethweni. Leli phephandaba liveze ukuba lilobufakazi bokuthi umahluli uJustice Pisirai Gwenda waphiwa indlu ebiza amadola zinkulungwane ezingamakhulu amane $400,000 ngolwesihlanu olwedluleyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuthi ziphatheke kunhlelo zentuthuko yelizwe lazo lanxa zingahlali khona. Umnangagwa wethulela amazwi ekwele Egypt izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njalo kanti ke mbuze kahle kahle ukuthi lifunda ama record abantu abanjani ngoba kwakhona abantu abanama record afundwa everyday khona lo mdala lo othi gqum 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 iedi yakhe ifunda everyday kanti awethu afundwa nini kanti alithathi hlangothi kusho ukuthi kukhona lapho wena alibatshele ukuthi alithathi hlangothi li-understand mina ngi-understand into yenu lisemsebenzini asisebenzeni sonke lisebenza ngathi lathi sicelani imbono yethu ifunde kwazakala ukuthi nathi sikhala ngani senzalo yalapha ekhaya. Please siyacela cela nisebenzisaneni kahle.
Sanibonani mthakathi, alifuni msindo, alifuni nkundla, alifuni ukukhuluma ngezinto ezibonisayo ukuthi lezi zinto zeqiniso. Kufanele sihlale sithembisana amanga, sikhuluma amanga lokho esiqhubekela phambili, sikhuluma ukuthi hayi koze kulungekila. Abantu bayaphela ukuthi bathathwa one by one, one by one, bethathwa isitha esizayo. Babukile abantu, siyabukela thina singamadoda, singabantu emhlabeni. Sidalelwe khona ukuthi sibe sibuswa yilabo abantu abasithatha ngamunye ngamunye besibula. Kodwa lokho sithi sifuna peace, thina sifune kulo, asifuni imsindo, sifuna ukuhlala ngokuthula. Yikuthula kwakobani ukuthi abantu bazobetshontshwa bedadela izithunzi zabo besenza ingathi kuthiwa kabaphile emhlabeni, kufanele baphilele ukubukela imafia legebeni lezo ziphila kamnandi ziyobe zibathatha ngawani. Ungakhuluma kuphela ukuthi sole lokho abakwenzayo nje kufanele ukuthi uye kulawa kathi kulawa futhi kungabi indaba zalozo. Bangadla amaphoyizini, badisana amaphoyizini, bagijime baye e-South Africa, yibo bodwa abakwazi ukuthi baenzeleyo. Kanti thina kuyaze kube nini labe siyesiyazi sithole khona ukuphila si-confide njengabantu sesabani ngalokho esibeletha ingane yini ukuthi kuliwa kuliwe kawani kube kufana
nalokho. Kwi-studio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi ninjani khona ngabo ngase-America. Bengicela ukuthi nanake ngitsho la mayelana la mapholisa akuleli lizwe abantu bayaphela bayabulawa ngabomu kube kuthiwa kuyamangalo emapholiseni khona kusazakala ukuthi amapholisa ngayezampia bona abantu ababulala abantu kuye mangalo akibo futhi bona kuyibo abathunywabo siyabulala abantu ama-CIO aqeda abantu kuthiwe balimangele emapholiseni lisiyamangala kwesilwanini esiyisho esivele esiye sidla abantu kukhulunywa mihla ngemihla emapholiseni amapholiseni amapholisa akhona engalancedo angabantu abayibo abezampf akula security lapha eZimbabwe sizakuwa kuphela sikhala lokho esiphethe sibulawa sikhuluma kuphela kungalancedo. Ngiyabonga basakazi.
Salibonani basakazi nabalaleli bakaRadio 7. hayi ibandla lezano lenze abantwana bezimbabwe baba isizwe esidelelekile isizwe esingahloniphekile siyadelelwa nayo sikhona especially la eSouth Africa iningi labantu sesize sisaba nokuthi sizibize ngezibongo zethu ngeke usakwazi ukuzibiza ngesibongo sakho eSouth Africa ngoba bathi sitshontshe izibongo zethu lisitshontshela umsebenzi lisithathela imisebenzi lisitshontshe izibongo zethu wonke lokhu sikwenziswa yizalo yonke nje into eyenzakalayo kulele leSouth Africa kuthiwa ngamazimbabwe ayizani sidelelise ngezinye izizwe mina ngazi ukuthi into iyagcina nini nale kodwa ngicabanga ukuthi singabantwana bezimbabwe isikhathi sokuthi siphakathi
ngizoqedelela lapha Studio 7 wabe ukumanje nduzwa kahle uyezwa ukuthi abantu abathumbe lendoda lesi eselele ayilale ngokuthula Studio 7 ayilale ngokuthula iqabana lilale ngokuthula Studio 7 kade behamba ngemoto yesana ebuye itshintshe statement lethi abantu beTriple C abathumba abantu yabo bethuselwa kumanje loyo omkhulu wefazi uthi ugijima kubo Big Bridge lekhohlisa abantu ekhohlisa abantu bazabenzelana fazi sikhathele phansi ngani kathola phansi ngani phansi ngababulali belizwe phansi
sayibona Studio 7 sayibonani igama lami Emmanuel ayinyalibingelela lonke nje sibonge nje sibonga konke khonoko bona nje lokungahlali kahle kwelizwe abantu bakithi hayi ilizwe selimotshakele kakhulu bona abathabangu bona ababayenza into zabo zokuganga badosela nalo mnangako icheko umuntu wabo sakudala esifuna abantu abatsha manje
Salubonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalalela siyambongela uBudilo othena iTriple C ya actor enxa ifelwe ngabantu kungcono ngoba ngiwakaze kufi umuntu inyembezi bazibonela komakhelwane awukaze kube lethuna amathuna bayabonela komakhelwane uNkulunkulu ambusisi sengakhuluma njalo ayibulawa ngabantu kwabuhlungu ungagingi ukufaka omunye umuntu kwabuhlungu ngibe sengiphendula abantu bemandebeleni thina sinje singamandebele singakhombeli uChamisa sithi uChamisa usebenzisa amavesi lathi sisebenzisa amathunga siyake sibona abantu abadala labezibese begqoka amabhethi uyahamba ngamaphendi phandle ngenxa yokuvuselela usiko lwakibo lapho abathembe khona uChamisa uwriter afaka amavesi kulalapho kulokholo lwakhe lathi sithembele abantu abafileyo abasekelela ngegugurawund siqedwa yizanu PF abazange bephakame but namhlanje lokhu esikhuluma ngabo abantu abafileyo sithi bengavuka obani abalalayo izanu PF ibulala abantu la namhlanje asikakutholi ukuthula akula ku-actor esakwenzayo izanu yasibulalela abantu but namhlanje uze umuntu esithi oChamisa bathule kodwa babulawela amalunga thina abantu abangake emathapheleleni sa-actor na kulokuthula esakutholayo yini la namhlanje inhliziyo ziyopha izanu siyikhanyele sesiza abaningi bethu sesecela ku-Triple C libhodlela ku-Triple C ngenxa yokuthi izanu PF liyayesaba izanu PF ikulela abantu omnangagwa bahamba phambi kwethu abanye sebeze bajoyina izanu PF asizange sakuthola ukuthula so kuyini sikukhangele ukuthi uChamisa akwenze kuzanu PF uChamisa ubhalela isadaki wabhalela i-AU wabhalela ezinye inhlanganiso incwadi yikho uku-actor khona lokhuyana kungehlula uChamisa kala amandla njengokuba lathi aswele ukuthi silwele izani kulala amantu bakithi esindebeleni
Studio 7 linjani lonke balandeli bakaStudio 7 ya ngelizwa lapha likhuluma ngosengezo Thabang akula muntu okuthiwa ngosengezo Thabang lapha kwaba lesitsotsi sezani esayenzayo sasebenzisa ibizo sengani kulo muntu othi yena umlandeli weTriple C engosengezo okuthiwa ngosengezo Thabang kuzodisturba ibandla leTriple C akula muntu okuthiwa ngosengezo Thabang usengezo Thabang nxa ufuna ukonti kakho umuntu oyazi usengezo Thabang lalapho ohlala khona atsho ukuthi usengezo Thabang uhlala nga wambona endaweni enje even ikhangela le khodi kakho kabuye akula muntu owade wabona usengezo Thabang ikhodi yabona ngamaphepha kuphela elokhuzeni ukuthi yena ngumlande weTriple C amangalana into zezano lezana abazenza ecatshe besithi wenzele ukulo usengezo Thabang akula muntu odwa ngusengezo Thabang even uChamisa ungambuza ukuthi uzengezo Thabang uyamazi kamazi
Studio 7 angibingelela basakazi nakubalaleli lapha ekubani endaweni yaseJulika ngifuna ukuthi-ke ngikhulume kulo baba lo kuthiwa ngukuta kwaShamisaka lo wefazi othi nase South Africa ikhona inhlanganiso engefazi. Akakasitshele ukuthi yiphi yakhona. Ifazi leyi udoti wento lokhu uhamba kuthusela abazali ekhaya besenzela ukuthi bavotele izana. Moyifazi leyi angiyazi ukuthi yona phila kuphi umhlaba okuthi udubo olusezimbabwe kaliboneni. Bahamba besenza sengani iZimbabwe ihleli kahle. Bona nxa besutha ngithi basuthiswa imali leyo abayiphiwayo bentshontsha ama-resources ethu. So bengahambi belokhu betshela abantu ukuthi yeyifazi right. Bahamba bethusela abantu. Kungani kanti nxa kuvotwa vele kuba nabantu kusiba nabantu befazi ngaphandle kwama-stations babefunani. Behamba bethwele imali ezokuheha abantu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezitaladeni zeWashington DC izolontambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu leHamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Njalo umongameli Isaac Herzog we-Israel ukhulume labakumabonakude labakade betshengisela. Umongameli Joe Biden welemelika uthi ulethemba lokuthi ababotshiweyo bazakhululwa. Umanyano wamazwe womhlaba we-United Nations uthi kuyadanisa ukwenzakala eGaza. Njalo inhlanganiso ye-World Health Organization ithi isibhedlela esikhulu eGaza asisasebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tim Moringai, ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kwele-Melika.
Hayi, into ehluphayo lapha nge-Israel le-Palestine ikuthi izihlobo. So ma kuchayana vele akula ngathi ama-referee angangenela inkinga ephakathi kwama-cousins. So siyakwazi ukuthi into le iyaqala kudala ngezikhathi zeBhayibheli. Awuqalanga izolo or recently. So uhambe kwahamba for many years and ever since Israel ibuyela khonaphana in the Palestinian land in 1948 vele akuzabe kube le peace engathiwa ile long time. So ukufollow abakuyenzile namhlanje kuzanceda in two ways ngoba siyakwazi ukuthi uJoe Biden umongameli weAmerica okwakathesi la sekhangelela ku 2024 lapho yabe sekhankasa ukuba for his second term. So imatch abayenzile eWashington is a powerful reminder of abantu ababe encedile ukuba nguye umongameli for 2020. So la uyabe sebona ukuthi hayi lapha izinto azisamanga kuhle.
Ungathini ngosekelo oluphiwa ele Israel umongameli Joe Biden weMelika lelizwe leMelika nje jikelele? Kungabe kusithoni ngomkhankaso wakhe lamathuba akhe ubukhetho oluzayo olunxa engangena olokuthi abuyele abe ngumongameli?
Ye, ukusekela abakwenza khona i-Israel siyakwazi ukuthi lathi iBhayibheli likhuluma ngokuthi abantu abasekela i-Israel ngoba sithemba ukuthi yilo ilizwe likaNkulunkulu. IAmerica okumangalisayo ama-Republicans yiwo asekela i-Israel come rain come sunshine, no matter what they do ukulimaza abanye bePalestine, i-Amerika izabe ilokhu imelabo for the long run. Hayi, siyabona ukuthi vele ukukhitshwa kwabantu abathunjiweyo laba okukhulunywa ngumongameli Biden le-WHO kuzaba kulama conditions ngoba sesibona ukuthi i-March lay izayenza ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume nani ngoba sesiyahamba kukhankasa engutshoyo for 2024 election plus abantu all over the world bakhuluma ngokuthi kube le peace lokukhulumelana phakathi kwe-Israel Palestine le Hamas. La manya maqembu lawa akade sechaywa yiAmerica eSyria athwa sekelwa yiIran. So kuyabe sekungathiwa sokuza chaywa impi eziningi khona ngale ngoba sibona iHezbollah layo esekelwa yiIran leHamas lamaHouthi ngathiwa sokulabantu abaningi abaphonga China khona ngale Middle East. So imatch abayenzileyo lokusekela kweIsrael bazahlala bonke phansi badingi ukuthi what is the way forward. So hayi siyabe silokhe sikhangela ukuthi sibone ukuthi in the next couple of days kuzatshintsha emhlobani.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringa ingcwethe ecubungela izombusazo njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilunga ledale le-Senate yeMelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga le-CCC umfundisi Tafumane Masaya. Ibandla le-CCC selizake litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-half past 7.